Rwanda upota ezibhedlela nemakolijini akobulawayo napha athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanganweni obiziwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrade, I can die for you. I prefer to die for you. If you are attacked, I prefer to die for you.
Bambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and life of many people who died seeing you in their visions, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your nation, Syria as a people.
Mbali, jalosu suyize. Kodwa lomkhulu ubonukazi.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulandwa anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhangasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hhayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hhayi layo usemsebenzini. Umfowethu ikhampeni leyo ukukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengalivoteli bandla libusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lukho lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alinamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni i-state yeskotland, so nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions kuyenzwa kuma-public servants it must be done in public public service commission. You are in charge in ezinto lezo. Ikampeni ye uvilo vele kunjalo vele izami ihlale njalo.
Intsha yebandla le-ZANU-PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU-PF.
Ukutsho ngu-chairman wethu ucomrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kontanga istendi kumbe abafasilitele amastendi. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi, kodwa nxa i-council ingalobhiwa ukuthi banike amastendi rente bebhadala bona fana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolo ekhampeni kodwa lokuthi luyempawu ontanga.
Omunye osakhulayo uNkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezamayouth sithole ama-stands, but inkinga yokuthi amayouth i-majority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona, so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo, njalo mgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele e-Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Chiza Sibanda.